ungezwa sokukhala lezingoma emisakazweni lasezitolo ezithengisa kutshiyeneyo, uhle wazi ukuthi ikhisimusi isifikile. Iningi lamaKrestu baluqakathekisa kakhulu lolusuku lwekhisimusi ngoba besithi lusuku lokuzalwa komsindisi uJesu Kristu. Umfundisi webandla lamaZayoni uBishop Louis Guduza uthi indlela eqodwe yokunanza lelanga ikungena emthandazweni abantu bekhonza bebonga isipho esinguJesu osindisayo.
Mina vele I don't agree with abantu abahamba becelebrate ngokuphuza utshwala. Uvele umuntu uyabe eziphuzela utshwala but abesethatha ilanga leChristmas alenza azathi kuthiwa ilanga lokucelebrate. How do you celebrate uJesu Kristu odakiwe?
Kodwa ke lolu suku alusathakazelelwanga amaKristu kuphela. Sekulikhefu elithakazelelwa umhlaba wonke jikelele, kanti ke ingoma zokuzithokozisa lamanzi amponjwana yikho okuhamba phambili ngalelanga. Ingcitshi kwezomdabu uMnumzana Sidumbu Nyandeni uthi kuleqiniso ukuthi kuzwekazi le-Afrika ilanga lekhisimusi langena njengesiko lesiKristu, kodwa ke okhokho iningi labo abangekho esiKristwini badinga indlela zokulithakazelela lelanga.
Eminyakeni lapha nabo obukhulu bethu sebemukele ukuthi sekunekhisimusi, bebesenza amadili kuphekwe utshwala kuhlatshwe inkomo kujatshulwe wenziwe yonke kuculwe yonke leyo nto kuculwe ingoma zesintu.
Kodwa kakhona amanye amaKristu angalinanziyo lelilanga. Umvangelo zibiza njengombhalo weBhayibheli uMduduzi Mgutshini uthi abukho obufakazi bokuthi uJesu wazalwa alelilanga. Ngokutsho kwembali yalelilanga etholakala engwalweni eziningi kugoqela logwalo lomthombo wolwazi iBritannica, umhlaka 25 Mpalakazi bekulilanga elithakazelelwa isizwe samaRoma endulo uJesu engakazalwa. Ngalesi sikhathi bebethakazelela ukubuya njalo kwelanga ngemva kobusika. Isikhathi-ke lapho abebesenza khona amagigi kudliwa kunathwa lokuphanana izipho. Ngokutsho kwalo umthombo wolwazi, amaKristu aqale ukuthakazelela lelilanga njengelanga lokuzalwa kukaJesu ngenkuthazo yombusi wamaRoma uConstantine owenza lokhu ngemva kokuphenduka kwakhe esengumKristu. Umvangeli Mgutshini uthi ubufakazi obukhona yikuthi umhlaka 25 kwakulusuku lokuthakazelela ilanga okwakungesinye sezithixo zabesizwe samaRoma endulo.
Ungakhangela kahle indaba leyi yekhisimusi, abakholwayo labangakholwayo bayaluthokozela lolusuku, kumbe ngithi bayalucelebrate usuku lwekhisimusi, okuveza khona ukuthi indaba leyi isaseyimpica abadala. Ngoba kumele kube lo mehluko umuntu okholwayo nomuntu ongakholwayo ukuthi ulwemukela njani lolusuku lwekhisimusi. Xa ungathatha iBhayibhili lakho ulivule usukisela kuGenesis usiya kusambulo, ngeke uthole abantwana benkosi becelebrate lolusuku lwekhisimusi.
Iningi lithi okuqakathekileyo ngalolusuku yikuthi amakholwa lamangakholwayo ikhefu lekhisimusi selibaphe ithuba lokuphumula ukubona isihlobo labangane kanye lokuzijabulisa. Ministry 7 Johannesburg, South Africa, ngingu Thuso Khumalo.